Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana kuhlangothi lokusetshenziswa kwendlela zakulezinsuku ekuqhubeni umsebenzi kuhlelo lokusebenzelana kwedolobho leHarare lele Munich lakwele Germany owenzelwe ePandare Lodge eHarare lamhle kuseni. Oze emele umansipala weMunich owake waba ngumeya walele dolobho umnumzana Herb Monazeda utshele intatheli izindaba ukuba kumqoka ukuthi kusetshenzwe ngendlela ebeka into zonke egcekeni ukuze uzulu weHarare amukele indlela ezizosetshenziswa kuleli dolobho. Bebekhona abaze bemele uzulu okubalisa abeHarare Residents Alliance Hara ekhokhelwa ngumnumzana Israel Maboho oncome leli nyathelo lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku kizo zonke inhlangothi zakhe umansipala weHarare. Okumkhathazayo uMaboho kuludaba lwenkokheli zombusazwe athi yizo ezivame ukudonsela nganxanye zikhangela okuthuthukisa zona kuphela hatshe ukuphathisa uzulu. Ukhansila kaward 39 emzini weDzivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ngomunye wenkokheli ezingenela umhlangano laye khanya eluthakazelela lolu hlelo.
Indlela akade vele idingakala ukuthi ibe khona ukwenzela ukuthi ukusebenza kube lula kithina sisebenza ndawonye lezakhamuzi emalayinini lapho esisuka khona, ngoba i-ICT kathesi sinceda ukuthi bangakwanisa ukuthi babone imali abafuze basibhadale ngesikhatshanyane esincinyane kula lokho akade kuyikho khona ukuthi bangafika emahofisini abo-DO batshela ukuthi chiyani inumber zenu noma ukuthi liphenduka ngelanga elinje lizokhangela. Siyabe sesike saya eRowan Martin saphenduka le mali lezo lifuze lizibhadale ukuthi silazise.
Kumqoka ukubuzulu achasiselwe ubuhle bokusebenzisa indlela yemitshina yakulezinsuku ukuze amukele ngokwaneleyo kungabi yinto eyenziwa engazi kuveza uHadebe.
Ikhono ukuthi ungafike ehofisini ubuza lokho okufuna ukukubuza, singaba yisikweletu singaba yimali oyibhadeleyo khonapho, ufuna ukwazi ukuthi kathi sengibhadale sithi $20 wena kade ule sikweletu $100 uzahle ubone khonapho kusiphuma kutshengisa ukuthi sokusele $80 hatshi ukuthi uza kuza dingakala elinye ilanga eliza kutshengisa ukuthi kathi siselelwe ngemali enje.
Ukuphathiswa kwedolobho leHarare ekusebenziseni indlela zakulezinsuku ukuqhuba umsebenzi kulethwa ngumanyano ovele ukhona phakathi kwalo lele Munich phansi kohlelo lwe-Twinning of City of Harare lele Munich. Ingcwethi zokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku AIT zithi lungasabalala kunhlangothi zonke lolu hlelo kuzaphathisa ekuqedeni udubo lokungathembeki lokuchaphazwa kwemali okuzakwenza kube lula ukubona okwenzakalayo lalapho okonakala khona sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.